odibesilala ngolokuthi umnumzana umnangagwa ngihleka lokuthi ngikholwe ukuthi nguye ngabe ebhale lokho njengoba ke watsho emalangeni adlulileyo ukuthi imbiko yaphuma kutwitter ngegama lakhe yanda ukuba imbiko engaveli kuye akwazi ukuthi ubhale utwitter ngubani ngoba nxa sikhangele umnangagwa udubo lwakhe ngolokuthi wachaya wabulala abantu wabaqeda du ngo-2008 ebachaya lokuthi upresident uTsvangirai angavusi ilizwe etshontsha ukhetho elukhipha kupresident uTsvangirai. Siyakwazi njalo ukuthi nxa sikhuluma ngobandlululo umbandlululi omkhulu kakhulu kwele Zimbabwe nguye umnumzana umnangagwa akhangela ukuthi uhulumende wakhe kathesi ugcwele ngobandlululo ugcwele ngabantu abavela kundawonye kathathanga abantu abavela ilizwe lonke jikelele. Siyazi ukuthi kube ngundunankulu wodaba lwegugurahundi lwaqeda abantu besindebeleni luba beqedisiwa nje khona ukuthi bangabantu besindebeleni. Ngakho kusuka kube zima ukuthi sikholwe nje ukuthi umuntu okhulumayo lapha angabe engumnumzana umnangagwa ngoba uyazakala izenzo zakhe zansuku zonke.
Kumbe mhlawumbe usezisola ngalezo zenzo okhuluma ngazo yikho nje esekhuluma kuhle ngobaba uTsvangirai?
Angiboni ukuthi angabe sezisola ngoba singakhangela enye yezinto ekhona pha ayikhulumileyo ngeyokuthi yena ukhuluma ngokuthi kube le dialogue kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla aphikisanayo ngalokhuluma ngedemokrasi abengama-valism esingathi ibindlela umnumzana uTsvangirai aphile ngayo impilo yakhe. Siyakwazi ukuthi kunjenje kathesi upresident uChamisa ulokhu ephatheka ngokuthi afundise umnangagwa ukuthi ukuze ilizwe liqhubekele phambili kufanele kube nokukhulumisana phakathi kwalaba abatshontsha ukhetho laba abatshontshela ukhetho ukwenzela ukuthi umkhulumeli welizwe ungani uyasukuma uqhubekele phambili. Siyazi ukuthi khonokho umnangagwa uyakwala ngaseni isikhathi esikhuluma ngaso. Ngakho-ke kungeke kube nguye ofakele umbiko ngendlela yokuthi izinto azenzayo kathesi lezinto asazenzayo empilweni yakhe ziyehlukene lalokhu okuzwakala ekutsho kulumbiko ophuma kutwitter.